Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 13 Mabasa 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli zenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezike zabotshwa okwesikhatshana izolo sezihambise amapholisa emthethwandaba zisithi kumele ahlawule imali yokuzihlukuluza.
Lokhu kuveza mtshengi ukuthi basebebebotshwa besolwa ngamacala angekhoyo.
Inani labantu asebephula imigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus liyaqansa.
Abantu abasazilandeli ngoba becabanga ukuthi lo mkhuhlane ungabe usuphelile. Lo mkhuhlane uyingozi, ungumkhuhlane okhona.
Ingcwethi kwezokulima zikhuthaza uZulu ukuthi engaphangi avune isivuno singakomi ngoba kulakho ukudala udubo.
Kubafuyi silezixwayiso ezimbalwa. Isixwayiso esikhulu ngesokuvikela imikhuhlane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inkokheli ezenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezike zabotshwa kwesikhatshana izolo sezihambise amapholisa emthethwandaba zisithi kumele zihlawule imali yokuzihlukuluza. Abantu laba babalisa umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala i-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, umnumzana Obed Masaraure, lelunga laleyo nhlanganiso umnumzana Tekmo Mhlanga, iziphathamandla ze-Poverty Liberation Movement omnumzana Pride Mukono lo Alan Moyo, kanye lo mholi wezinasu umnumzana Archibald Madida. Embikweni owethulwe izolo inhlanganiso ye-ATUS, abahlanu laba bathi bese bebuyela emakhaya kodwa amapholisa abasukela ababopha kungela sizathu. Ngalokho bathi bazalobela umphathi wamapholisa uCommissioner Godwin Madanga bemazisa ngenyathelo asebelithethe elokuya emthethwandaba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Decent Bajila olwela ilungelo loluntu.
Kuyinto embi kakhulu uhulumende aseqala ukungathi uyengeza iziphathi lapho ayenza khona ukuthi abantu bethu bezihambela beshiya lapho abayaengekulimthetho akulunganga ukuthi uyikwephula amalungelo abo okuhamba nje lapho abaya besala ukuya khona ngalokhu okuthiwa i-freedom of movement. Zonke izizwarane zaleli lizwe ziyamvumo okuhamba iyihambe zizibhedele zona kubi ukuthi abantu bebotshe bezihambela.
Siyananzelela ukuthi inhlanganiso le ARTUZ labanye lezi naso amalungayo ande ukubotshwa, ungathi amapholisa abaqopha nje kumbe kukhona ababe kwenzile ukwephula umthetho?
Iningi labo landise ukuthi imali ngabotshwa lihambe liye emthethweni kabasetholakala kuqala. Lokhu kuveza mtshengi ukuthi babebebotshwa besolwa ngamacala angekhoyo. Siyakunanzelela ukuthi kuyaqhubeka kuhlanza. Omunye walabade bebotshiwe u-Alan Moyo uvele ukubhelile kadesi lapho ahamba botshwa wade sefika umthethwandaba wathi kungalunganga ukuthi asesejelwe. Kumele ukuthi nxa bemhlelela ukuthi lekuqala alibambe leli cala elihambele emthethwandaba esuka kibo. Sokungathi sokuyinhlala yenzo enkulu emaphoyiseni. Kuyiyo into kumele ukuthi umphakathi usiyone njalo.
Siyabona ukuthi la mabandla aphikisayo ikakhulele MDC Alliance labanye nje afana leMthwakazi Republic Party bakhala ngohlupho olufanayo.
Kufuze ukuthi umuntu abhenge isizalwane sengizwe engelani ukuthi ulilunga Francis Dave kodwa ebandla lezombusazwe. Ngokunjalo sinanzelela ukuthi indlela osokuqhuqwa ngayo abantu konke abamabandikisayo ikakhulu i-MDC Alliance leMthwakazi Republic Party abanye abavela kwinhlanganiso ezizimele zodwa, inhlanganiso zabasebenzi, inhlanganiso zamalungelo oluntu, sebethathwa ngendlela elokuqoqa efanayo eyokuthi babotshwa ahlukunyezwe ekukhululwe, abotshwe ahlukunyezwe ekukhululwe, afikezwa ukuthi mhlawumbe abe ehlukunyeziwe emzimbeni laba bakade hospital kodwa khona umbotho uyefakwa ukugcinwa amapolisa noma umzuzu odokotela lokusele kwathi kusukulwa lokho sekwambile ukuthi uhulumeni kweni kodwa akulamuntu ofanele ukuthi asebenze.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu njenge Amnesty International isanda ukuthi amalungelo oluntu ayiphulwa eZimbabwe uhulumende usebenzisa ubhubhane lolo lukhona lwe-COVID-19 ukuhlukuluza abantu. Ungathi uhulumende lo ozithi mutsha uyehluleka yini ukunanza amalungelo oluntu njengohulumende wakuqala?
Uhulumende lo indlela asebenza ngayo kathesi usekhethe ubhubhane lwe-COVID-19 kwalwenza isikhali sokuncindezela abantu. Sinyanzelela ukuthi inani labantu ababotshiweyo, inani labantu abatshayiweyo ngamapolisa, nilabantu abahlukumezekileyo ngezenzo zikahulumente ezitshiyeneyo sikhathi sokuvelela olubane lingathi liqhubeka lisanda. Uhulumende akaphathi kahle indlela yemiqatango yalokhu ukuthi abantu kumele baphile njani xa ubhubhane olunje. Siyakunanzelela ukuthi asikhonqwese ukwenza lokhu umkhuhlane nawusufikile abantu bethole ukuphumelela kodwa uhulumende usebenzisa ukuthi ufika komkhuhlane lo uhulumende akwenze kube sezingeni eliphezulu ukuthi wabantu.
Lo ngumnumzana Decent Bajila olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Inani labantu asebephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus liyaqansa. Iningi libikwa selibonakala lingela ma-mask njalo lokuqhelelana abantu abasakwenzi. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu saqala ngokumbuza ukuthi singabona na abantwana besikolo njengabe Sgodini eSacred Heart sebebanjwa igciwane le-coronavirus ngobuningi na?
Kunzima, kuvele kunzima khona ukuthi abantwana ebenelise ukuthi ke bangathelelani ke umkhuhlane lo we-COVID-19 ngoba abantwana lanxa bangabe belama mask belakho konke kodwa ke bayathanda ukudlala bekhipha ama mask, bayathanda ukusondelelana, bayathanda ukwenza lokho lalokho. Yikho kuqakathekileyo ukuthi umkhuhlane lo uvikelwe uvele ungabi khona ezikolo ungasondeli ngoba lapho kulabantwana khona kuba nzima ukwenqabela nxa uvele uthe wangena. Sifisa ke ukuthi umkhuhlane lo lapho otholakale khona uphelele khona lapho ungamemetheki usiyaphambili.
Singabona na amanani eqansa njalo ukwedlula lokho ayikho khona kathesi?
Kuyadanisa ke ukuthi kuyabonakala ukuthi ke umkhuhlane uyamemetheka kwezinye izigaba kubangelwa ukuthi ke abantu kukhanya ngazathi izinqumo zonalezi ezibekiwe kubona abantu bazilandele kwenqabela lo mkhuhlane abantu abasazilandeli ngoba becabanga ukuthi lo mkhuhlane ungabe usuphelile. Lo mkhuhlane uyingozi, umkhuhlane okhona kudingakala ukuthi abantu balandele izinqumo lezixwayiso zonalezi ezikhona baqhubeke besanitize, baqhubeke be practice social distancing, baqhubeke njalo begqoka ama mask abo benanzelela lapha lalapha bengabamba bambi izindawo eziningi ezithile njalo baxwaye ukuhamba ezindaweni okubuthanwa khona nxa kuyikuthi izimfa kumbe imitshado kumbe eminye imibuthano eqakathekileyo babona ukuthi kabasondelelani bahlala khatshana khatshana kakhulu ngoba umkhuhlane lo yingozi, umkhuhlane lo usakhona sibili kumele abantu siqaphele sinanzelele.
Ungathini wena ngalokhu ukuhlatshwa kwabantu kakhulu sikhangela bemakhaya?
Injection le khona le ehlatshwa abantu kaso injection yokuthi ke abantu basile kulo mkhuhlane. Ngizwa ngani kuthiwa injection yokuthi ivikele ukuthi abantu bangawuthathi lo mkhuhlane. Kuthi lalapha bawuthethe khona weneliseke ukuthi ke ungabuyi ngamandla amakhulu ke ubuye ke ungela mandla. Yikho ke sikhangelele ukuthi uhulumende kumele abone ukuthi umuthi lo ohlatshwa ngama injection la abakhona elizwe lonke ukuhlanganisela labasemakhaya emakhaya labo badinga ukuvikelwa phela yebo kambe kenanzeleleka ukuthi emakhaya ke abantu abaningi abakabe ugulo umkhuhlane kodwa ke abasuka emadolobheni bevakatsha besemakhaya balakho ukuthi babaphathele nalo umkhuhlane yikho kuqakathekile ukuthi kungabe le discrimination ke ama Jackson lawa abe khona umuntu wonke nelise ukuthi awathole ofisayo achike ongafuniyo ngoba ke umthetho we World Health Organization uthi wona ke akumelanga kube lomuntu obanjwa ngamandla ukuthi kahlatshwe ke le injection kumele kube ngumuntu ovumayo yena ukuthi ufuna ukuhlatshwa ikho ke akhona elizweni siyabona ke maluthwani kakhulu ngoba abantu beZimbabwe badlula ke singathi 13 million kuyadingakala ukuthi ama injections afikele nalelo nani ukuthi wonke umntwana weZimbabwe ofisa ukuthi ahlatshwe athole lelo thuba lokuhlatshwa kodwa ke lo ongafuni ukuhlatshwa ngezizathu ezithile abelazo angabanjwa ngamandla ngoba kuyadanisa ke sibona ke amakhampani amaningi eseqalisa ke ukuthi abhalele izisebenzi izincwadi ukuthi ke kumele bahlatshwe ongahlatshwanga ke angabuye emsebenzini ahlale ekhaya kuze ke uhulumende athi ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usuphelile mbonakazi athi ke sekuyukuncindezeleka abantu khona lokho abantu kumele babe lelungelo lokuthi bakhethe ukuthi bahlatshwe nxa bengafuni ukuhlatshwa njalo bangabanjwa ngamandla ukuthi bahlatshwe
umnumzana Edwin Lovu isakhamuzi sakoBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane ababulewe yi-COVID-19 kumahola angamachumi amabili lani asanda kwedlula kuthi abalichumi lasitshiyagalolunye 19 babanjwa igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha luthi kulabantu abaqinelwe yi-COVID-19 abahlanu abakuhlangothi lwesibhedlela oluthiwa yi-intensive care unit kuthi abalichumi lanye bayagula kakhulu labo. Sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amabili 204,275 ijekiseni ye-COVID-19. Ingcwethi kwezokulima zikhuthaza uzulu ukuthi engaphange avune isivuno singakomi ngoba kulakho kudala udubo. Sixoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Mandla Nkomo othi njalo akukakhanyi ukuthi iyezi elileta izulu eZimbabwe lamazwe angomakhelwane elithiwa La Nina likhona na lumnyaka.
I think isixwayiso esikhulu kathesi ukuthi ekuvuneni kwethu sicela ukuthi abalimi benanzelele ikakhulu izilimo ezinjengomumbu kumbe amabele ukuthi nxa bewavuna benanzelele ukuthi bengawavuni engakomisisi ngoba into eqakathekileyo ukuthi bevune sokome kwenela. Nxa uvuna umumbu loke useselamanzi kumbe moisture ngesilungu ungaba lohlupho lokuthi uyagcina ukhunta kumbe usiba lalokho esithi ngama mold angagcina ebangela ama aflatoxin. Kuyafanana njalo lezilimo ezinjengamazambane indlubu lazo kufanele ziqale zonyiswe zingakafakwa lasezipaleni. Laba bazagcina isivuno njengoba khanya sisinengi lonyaka kulale imithi esetshenziswayo eyenza ukuthi kungabi lempehlane layo siyaxwayisa ukuthi abalimi beqala ukuthi bangani bayakudinga lokho bakusebenzise eziphaleni ukuthi isivuno sabo singamotshakali.
Izanuse zomkhathi sezike zabona na ukuthi umnyaka lo esukuwo wona uzaba unjani? Liyaba likhona yini iyezi eliletha izulu?
Hayi emkhathini Chris akukacacisisi ukuthi lapha eSouth Pacific i-event yakhona ingaba i-El Nino kumbe i-La Nina akukacacisisi. Ngokwazi kwami mbona ngani khonapho kobo June July yikho kuzacaca khona ukuthi umoya ezulu esizawuthola thina kithi uzabunjani. Okuqakathekileyo nje ukuthi silondoloza amanzi sinanzelela ukuthi laba balamadamu laba abalezifula kumba balemgodi ukuthi singabona ubuningi bamanzi sikhohle ukuthi thina sisendaweni evame ukuba lesomiso.
Okugcina ungacebisa abalaleli kakhulu abalima befuya inkomo kumbe ezinye izifuyo ukuthi kuyini ngesikhathi lesi abamele bakukhangele njalo bakwenza?
Kubafuyi silezixwayiso ezimbalwa. Isixwayiso esikhulu ngesokuvikela imikhuhlane. Ngange ngafanisela abanye bazathi ngiyaloya ukuthi lonyaka ngendaba yokuthi izulu linengi, utshani bunengi, lemikhuhlane izaba mnengi, sesibonile umkhuhlane we-lumpy skin ukuthi nje usumemetheka indawo zonke ikakhulu eMathabeleland South and Themba lase-North usuyeqhela usutholakala. And into ehluphayo ukuthi i-vaccine ingani iyasilela kayitholakali ngokupheleleyo. So ke isixwayiso sami mina ukuthi singeqisi ukudibhisa ngalesi sikhathi siloke sidibhisa kanye ngeviki. Okwesibili, abenelisayo ukuthi bayithole i-vaccine, siyaxwayisa ukuthi kabahlabe inkombo zabo nge-vaccine eye-lumpy skin. Okwesibili, inkomo zinhle kathesa. So mina isixwayiso engilazo ukuthi nxa ulazo inkabi zakho kumbe amajongosi ofuna ukuwathengisa, ngoba i-body condition yawo kumbe isimo sayo kathesi yinhle, uzathola ama-grade angcono. Mbona ngani yiso isikhathi sokuthi abalezokuthengisa uzithengise kathesi.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, mthaka komuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection oluphuma ku Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubeka sihlaziya udaba lwe-COVID-19. Sixoxa labosomabhizimusi abasakhulayo ngesimo somnotho welizwe ngale inyanga kamabasa eleZimbabwe likhangelele ukuthakazelela usuku lokuthola uzibuse ele Independence Day mhla ka-18. Zilukandaba lingaphuthwa ilolu hlelo lilami uMikeobe ngo-8 ntambama.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi izigaba zeMathabeleland kunye lesemashonaland west leHarare yizo ezilabantu abaningi ababulawa ngumkhuhlane we-AIDS ngomnyaka odluleyo. Ugatsha lwe-National AIDS Council luthi kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili lambili, 22,000 ababulawa yingculaza nyakenye, okulinani eselehlile nxa kuqathaniswa leminye iminyaka. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com libika ukuba usikomitsho wamapholisa uCommissioner Gideon Matanga useyale ukuhlawula imali efika phose isigidi esisodwa $900,000 okuthiwa ayihlawule omunye undoda wadutshulwa ekuqaleni komnyaka esiswini ngamapholisa edolobheni leKwekwe. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umumo wezombusazwe usumi madlolongwane kweleSomalia kulandela ukungavumelani kwamadale ephalamende amabili elaphansi eselivume ukungezelela ihlandla lombuso kamongameli Mohamed Farmajo ngeminyaka emibili. Futhi idale eliphakameyo lona lithi lokhu kungaphandle kwesisekelo sombuso welizwe. Inhlanganiso ephathisa amazwe ngemali e-International Monetary Fund ithi sele leBanon ngalisoze lenelise ukusuka ebunzimeni bezomnotho nga kungabunjwanga omunye uhulumende ozenelisa ukuhlenga ilizwe.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma e Voice of America at the Washington DC. Chabo.
Lamhla siyaxolisa abalaleli asoze senelise ukuthi siliphe imlayezelo yenu elisithumela ngeWhatsApp. Kodwa ke lingadinwa. Liqhubeke lisithumela imlayezelo yenu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga. Kwezemelika kulomunye njalo onsundu osevulewe ngamapholisa edolobheni leMinnesota duze lalapho okwabulawa omunye njalo onsundu uGeorge Floyd. Osakhulayo lo odutshuliweyo uthiwa nguDonte Wright. Kubikwa ubezama ukubaleka ebalekela amapholisa. Omunye umpholisa wesifazane obecabanga ukuthi ufuna ukumdubula ngalokhu okuthiwa yitheza okungabulaliyo, kanti mayuyu uthwele isikhali umbhobho wamdubula esemoteni, imota yayotshayelela wafa. Kwasinda omunye wakhe kade elaye emoteni. Kusenjalo ukuthoniswa kwepolisa uDerek Chauvin wetheswa icala lokubulala uFloyd. Kuqhubekele phambili izolo umnewabo efilonise Floyd esipha ubufakazi bokuthi umfowabo wayengumuntu onjani. Sixoxele sizalane seZimbabwe sihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngokubulawa komunye njalo onsundu ngamapholisa.
Yesebulewe sibili omunye, futhi ukubulawa wakhona kube kubi kumbe kube lobuzima bokuthi kuseduzane lalapho okule court case khona le eka Floyd eqhubekayo njengoba sikhuluma nje kathesi. Now ukuthi ukubulawa kwabantu labo kwenziwa lubandlululo, kulokho mbona ngathi kusegcekeni akudingwa, ngoba amapholisa nxa ungakhangela kuhle kufanala ngathi kuthiwa kunjengathi laphana siselusa ukuthi uyabiza izinja uye egangeni usiyazingela. Nxa usiyazingela u-expect ukuthi uzavusa inyamazana. Inyamazana leyana ingavuka iqotshwe izinja, wena unikela ukuthi izinja zibambe inyamazana leyana ukuze uthole isijeko. Amapolisa lapha nxa ephuma e-police station lapha, avele wona angathi ayazingela ukuthi azingela imota e-drive ngumuntu omnyama.
Bona ababe bemiswe ngamapholisa esikhathini esiningi siyasibone bengani abalaleli ababe bekutshelwa abensundu labo. Wena ngokubona kwakho labo bengaba bephambanisa yini?
Hayi, mina ngokubona kwami ayisikho ukuthi abensundu labo babe besala ukuthi benze abakutshelwa ngamapholisa. Njengoba ngitshilo laphana mina nte mina ukuthi usiyazingela inyamazana ingavuka, uvele kawumi ukuthi uyiphi ithuba lokuthi icabange inyamazana uhle ihlaseli. Okwesikhathi esiningi kuvele ikuhlasela, ngoba one amapholisa la mina mbona ngathi vele ayasibona thine sinyama nxa sidrayiva lapha. Then nxa esetshayilayithi lakhe leliyane lokuthi uyakumisa, uvele yena engqondweni zakhe yena nguyebe seqalisile ukuba aggressive yena lwalo mpholisa ongaphandle. Ungakhangela lo ujaha lo ipholisa isotsha leli ebilise Virginia. Akula nto ayimiselwe kwampa, mna ngokubona kwami mbona ukuthi umiselwe ukuthi ube mnyama, wamiselwa ukuthi phuma lwalo umuntu wazama ukuthi azehlise ukuthi hawu kathi sokutheni kathi lakhaya selikhupha impuphu sekutheni, babe bemthela amehlo lana khona laphana. kuvele bona babe bevele beyibabahlazela. So ngathi umuntu nxa ube khuluma kuhle ukuthi hayi uphuma ngaphuma ngiyesaba ukuphuma ngoba zenzeza umbubu phela la uyawazi umbubu lwa ukuthi kuyabulala lokho.
Umnumzana Rafael Mthombeni sizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika. Ube khuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Houston eTexas.
Lamhlanje ke ugqiba uhlelo lwethu sine ngxoxo lomhlabeleli uErnest Sebata.
Hit after hit, take them my brother.
Chane ungathi uErnest Sebata ungubani kahle kahle?
UErnest Sebata indoda ezalelwe eGwanda 37 years ago, umculi wegenre ebizwa ukuthi melo kathiyo yikho lokho.
Uqale nini ezomculo njalo usile ngoma kumbe yamadlalade amangaki?
Ezomculo ngakhula nazo ukurekhoda ngaqala ngo 2009 of which senginama album afika 4. Ingoma ezikhona mangizibuthelela zonke they go up to about 26 ingoma engizikhumbulayo enginazo.
Nedlalade lakho elitsha ukuthi lithiwani njalo kahle kahle waliloba ingoma zakhona ucabangani njalo ujongeni?
Idlalade lami elitsha libizwa kuthiwa Livumile Idlozi. Abakwaziyo idlalade lami elisemuva elibizwa kuthiwa Vala Ngebhethu, ngemva kokule rekhoda kwami abantu balamukela kakhulu okuthi lami kwangijabulisa ngaze ngathi hayi selivumile idlozi ukuthi sengifikile emculweni. Ukubhala ingoma zami ngabhala ngithinta into eziningi. Kunengoma ebizwa kuthiwa Mancube, ikhuluma ngempilo engangiphila ngisasemncane nalo muntu engangimthanda. Then bese kusiba nengoma ethi Julia ethandwa ngabaningi. Ngibonga intombi enhle eyase-Afrika entshela abantu ngobuhle be-Afrika. Ezinye ingoma efana nokuthilo impilo, ngikhuluma ngokuthi empilweni kumele siphathane kanjani ukwenzela ukuthi singabantu sikhona siphilisane kahle. Labe zokholo ikhona ethi siza Jehova njengoba sihlanganela lesi simo esikiso sikhone ukubana sinqobe. Yikho okwenzakalayo kudlalade lamilele. Ngale bhala ngizama ukuthi wonke umuntu onesimo anaso empilweni yakhe akhone ukuzithola eyamukelekile nedlaladlele ekhona ukududuzeka ngalo, ekhona ukudansa, ekhona ukuhleka, aze akhone ukujabula.
Abafuna ukuthi bathenge ibudlalade kumbe ingoma zakho bazithola njani njalo ungapha abalaleli inombolo zakho kumbe ngezocingo kumbe lapho abangakudinga khona?
Abafuna ukuthola umculo wami, umculo wami uyatholakala kuma online stores wonke nje jikelele, kubo Apple Music, kubo Deezer, kubo Amazon. Abafuna ukungithinta bengangithinta enambeni +2 67 75 16 98 05. Noma ku email ethi yona ernestosebhait@gmail.com kulapha engitholakala khona. Zonke lezo lemininingwane eminye bayayithola lapho. Abanye bengangithola ku Facebook The Great Ernest Sebata noma bethi The Great Bulamba Band, bazithola zonke lezi zinto.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, isikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. inkokheli zenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezike zabotshwa kwesikhatshana izolo sezihambise amapholisa emthethwandaba zisithi kumele zihlawulwe imali yokuzidlukuluza. Inani labantu asebephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus liyaqansa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho uzilalela ebulenjini ku-www.